ngithathe leli thuba lokubonga uChris kanye loSandra ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 Nhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula uyengezelele ukuhlakanipha lokukhalipha. Yikho bekukhangelela ukuthi umuntu njengoPresident Mugabe ngabe usesikhundleni lesana sokuthi usekhangela abafana abagijimayo bekhokhela ilizwe ebacwayisa.
Umongameli Robert Mugabe usefikile eVictoria Falls. Namhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa.
Aphakaliswa ngasayiniswa i-warned and cautioned statement ukuthi kufanele ngiye e-court. Basebesithi bona bafuna ukungivalela esitokisini iloya lami lathi hhayi ukungivalela esitokisini yena evele ezibuyele akuncedi.
Amapolisa namhlanje ayalele inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZim Rights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leChitungwiza esebenzisa umthetho weposa. Njalo kuliviki kuhlelo lwethu Woza Friday silethulela ingxoxo intathele zindaba yethu yeStudio 7 uJoseph Njanje ayenze Lombo Mahawks yena umculi aphinde njalo abe ngumlingisi emdlalweni kamabonakude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula.
Umongameli Robert Mugabe usefikile eVictoria Falls namhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lokuzalwa kwakhe. Umugabe ufikise iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ngeviki edluleyo. Bekuphithizela eFollows lamhlanje abasekeli beZANU-PF belungiselela lumkhosi. Iziphathamandla zeZANU-PF zithi kuzasetshenziswa imali edlula isigidi kulumkhosi njalo zithe zibulele inkomo ezedlula amashumi amahlanu, indlovu, inyathi kanye lempala. Umgabe uthakazelela ukuzalwa kwakhe abanye besithi useluphele ngalokho sokumele achiye umbuso. Abanye njalo ngabathi umkakhe unkosikazi Grace nguye okhanyaselawula kuhulumende lakuZANU-PF. Kodwa ekhuluma lomsakazo we-ZBC izolo umgabe kulandule lokhu wathi intambo lokhu eziphethe xaka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula uyengezelele ukuhlakanipha lokukhalipha. Yikho bekukhangelela ukuthi umuntu njengoPresident Mugabe ngabe usesikhundleni lesana sokuthi usekhangela abafana abagijimayo bekhokhela ilizwe ebacwayisa ebanceda ngamachinga okuthi kathi izinto zingabe zisenziwa njani. Kodwa ukuthi umuntu osele minyaka efika i-91 abelokhu evethiwa uvukela emsebenzini ejogweni, mbone ngani mina kulihlazo esintwini. Njalo kwenza ukuthi kube zima ukuthi sazi ukuthi umsebenzi wakhe mpela usenziwa nguye yini. Amathuba okuthi umsebenzi kaPresident Mugabe lokhu usenziwa umgabe mancane kakhulu. Kukhanya ngani vele umsebenzi wakhe senziwa abanye abantu abasemaceleni kwakhe abafana lo nkosikazi wakhe u-First Lady Grace Mugabe. Kukhanya ngani usephatha eminye imisebenzi efanele yenziwe ngupresident njalo sethatha lezinye izinqumo ebezifanele zithathwe ngupresident. Khonokho kutshengisa ukuthi hayi vele sokuyinto embi ukuthi uPresident Mugabe abelokhu efuqelwa phambili.
Bakhona abathi unkosikazi Grace Mugabe ukhanya selungiselelwa ukuthi athathe intambo zombuso nxa uMugabe esechiya. Ubona kunjalo yini?
Inkinga enkulu kakhulu kwele Zimbabwe njalo nxa sikhangela isikhundla umama uGrace Mgabe ngabe kuso ngeyokuthi ngakwazakala ukuthi embeni yena ulabangani abanjani njalo kulabantu abangakanani kuzani PF abamhloniphayo lasebuthweni. Mbone ngane mina lapha khona manje usazama ukuthi abe ezifakafaka ezingenangenisa nje njengomasiko izolo ukuthi mhlawumbe angathola impande, kodwa akakagxili kahle njalo ngibone ngani isibanga kuso sizima kakhulu njalo singaba lengozi enkulu kakhulu la kuyikuthi uPresident Mgabe engachiwa isikhundla ezinyangeni ezilithwana ezilandelayo kumbe eminyakeni ozayo. Mbone ngani nxa kuyikuthi uMrs Mgabe engazama ukuthi azifakafake kuza kuba zima kakhulu njalo isikhundla sakhe sikabe segcekeni lamandla akhe lolo wazi lwakhe lokhu luyinto esingayiqedisisi kahle. Ngibone ngani esingakuthi ngokwenkosikazi uGrace Mgabe ukuthi isikhundla sakhe sisesebuthakathaka kakhulu.
Lo ke mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Amapholisa lamhlanje ayalele inhlanganiso yelwela ilungelo likaZulu eZim Rights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leshitungwiza isebenzisa umthetho weposa. Kuthi-ke kobulawayo amapholisa ethi seyisiphathamandla sebandla le-MDCT Renewal umnumzana Rejimoyo icala lokuqoqa umhlangano ozakwenziwa kusasa emzini wemakhokhoba esithi kawukho emthethweni. Umkhokeli weZim Rights umnumzana uK Machisa utshele iStudio 7 ukubana amapholisa ahlomileyo ngembhobho abangenele emhlanganeni wabo bawuchitha besithi kawukho emthethweni lanxa bebelencwadi evela kubo amapholisa ebavumelayo. UMachisa uthi sebeza kweza lolu daba emthethondaba we-Constitutional Court othetha indaba eziphathelane lesisekelo isitsha sombuso ukuze lo mthetho ungavimbi uZulu ukuthi enze imihlangano ekhululekile. Umoyo ubikwa ezamiswa phambi komthethondaba ngeviki ezayo. Njalo utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano wabo kusasa wokumanyanisa ibandla le-renewal lecele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube uzaqhubekela phambili.
Aqwaliswa ngasayiniswa iwond and caution statement ukuthi kufanele ngiye e-court. Basebesithi bona bafuna ukungivalela esitokisini iloya lami lathi hhayi ukungivalela esitokisini yena evele ezibuyele akuncedi. Kodwa-ke phakathi kwakho konke kukhanye ukuthi kakulacala ngoba amapholisa abesithi mina ngibalandisele ukuthi ngona njani. Yikho-ke mina ngathi kangonanga lutho mina ngisizalwane sezimbabwe esilandele umthetho esifuna ukukhithizana uP F embusweni engibona engani ngiphongukucindezelwa ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa amapholisa njengengxenye kumbeni iyuthi yezami.
Manje pho umhlangano owakusasa uyaqhubekela phambili na?
Umhlangano wakusasa uyaqhubekela phambili. Ngikhuluma nje lamuhla kube le-road show ekhave ingxenye yakobulawayo lawa emasabhabha kuhlanganisa labonkulumani labonketha. Kusasa kuzaba le roadshow emini enkulu njalo eza goqela izindawo ezinjengabo Mtumbane, Luveve, Country Park, Emakhandeni, Mpophoma. Silungiselela lowo mhlangano siyanxusa njalo ngizathatha leli thuba ukuthi nguse abantu ukuthi umhlangano ukhona. Konke sesikwenzile, konke okufunwa ngamapholisa sesikwenzile. Njalo lokho abakwenze kimi hhathi bebezama nje kungethusela ngoba kukhanye ngani zanu P F siyethukile, wonke umuntu nje uyethukile. Yikho-ke abantu sikhangelele ukuthi babuye emhlanganweni siqhubekele phambili sibambanise amabandla amabili.
Umnumzana Rejimoyo yisiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team ubayixoxa lapho ke ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. www.voaindebele.com. Kungxoxo yokunanza ilanga lakhe lokuzalwa ayenza minyaka yonke lomsakazo owe-ZBC, umongameli Robert Mugabe uthena abalimi abensundu abaningi abaphiwa amapulazi phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi kabalimi ngokugcweleyo. Sikhuluma nje untungameli Nkomo we-Studio 7 uphinde waxhuma ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
Yikho thina sasivele sithi khona ithenya yenziwa nguMugabe ngo-2000 yayinto nje yokuzwisa ubuhlungu ama-commercial farmers, ngoba i-system yayivele ikhona, yayivele i-differentiate ukuthi le i-small scale commercial farmer, le i-large scale commercial farmer. So bona ngenxa yobuhwaba babo yikho bagcina sebethatha konke bejikela nje umuntu wonke. So kutshengisela-ke khathesi ukuthi indlela abayenza ngayo i-reform yakhona yayinje iqondane lobuhwaba lobugebenga.
Ubona ekhona yini amanyathelo angathathwa nguhulumende njengoba uMugabe sekuvuma ukubana hayi umhlabathi kawusetshenziswa ngemfanelo?
Okwakathesi ufanele vele uhulumende wethu akhangelisise isisekelo sombuso, ngoba isisekelo sombuso yiso esithathela uZulu imvumo yokuthi abe le phepha i-deed yensimu. Awusaqondanga ukuthi bakhulume ngakho nje kabalungisa umthetho wakhona, ukwenzela ukuthi umuntu ngamunye ngamunye owathatha iplazi bahlale laye phansi bamnike avele akuyikho wakhe. Abangafuniyo ukuthi ukubuyela emaplazi nabo, insimu zakhona seziqunywa zitshaywa isaiveni, kwenzela ukuthi umuntu oyabe efuna ukuthi abe elima anikwe ama-title deeds kwendlela ezithize ezimbalwa ezingenza ukuthi i-land reform yakhona leyo ilungisiswe. Kodwa iqala ngokunanza ukurecognize ama-title deeds ama-property rights.
Lo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lingakohlwa-ke uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe-909 AM lawe shortwave 12080 laku-15775 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela idili lokuthakazelela ukufikisa kukamongameli Robert Mugabe iminyaka engama-94 lanye 91 elenzelwa efolosi kusasa. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha esikedish athi asekhulule idolobho le-Tal Hamis esabelweni se-Hasaka esingenyakatho kwele-Syria, ekade kuyindawo ebiphansi kombuso wabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Kuthi-ke njalo amapholisa akwele-Mexico athi aseze abamba isigelekeqe esiphila ngokuthengisa okudakayo uSevanto Latuta Gomez. UGomez ubanjwe lamhlanje esabelweni seMichoacan ngumkhokheli weqembu elaziwa ngale imisebenzi elibizwa ngokuthi Knights Templar, njalo ngomunye wabaleli qembu asabebotshiwe enyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Sizigqiba-ke lapha iindaba zethu ezivela kwamanye amazwe. Okwamanje ake sizwe umbiko owethulwe nguhulumende weMelika.
A core principle of United States foreign policy is the promotion of freedom of expression. After consultations with multiple stakeholders, the Departments of Treasury and Commerce have lifted the restriction on the export of some personal telecommunications devices to Sudan, such as smartphones and computers, to help give the Sudanese greater access to communication tools and better communicate amongst themselves and the world. These changes also support our aim to help Sudanese citizens integrate in the global digital community. The recent decision of the Sudanese government to stifle the press by seizing the full print run of 15 different newspapers made it clear that the Sudanese people need more freedom to access information. This seizure further highlights the importance of this licensing change because it facilitates the ability of the Sudanese to communicate with each other and with the outside world, which is an increasingly necessary step to alleviating poverty. Before this change, U.S. companies that wanted to export these goods, software, or services to Sudan had to seek a specific license from an office. A core principle of United States foreign policy is the promotion of freedom of expression. After consultations with multiple stakeholders, the Departments of Treasury and Commerce have lifted the restriction on the export of some personal telecommunications devices to Sudan.
Elimeli galiqhathekisa kakhulu ukuthi umuntu akhulume ekhululekile ikakhulu nqa ilizwe leli lidlelana lamanye amazwe. Ngakho ke sikhulume lengcwadi ezibona ngezokukhulumisana ezithi kufanele ukuthi ilizwe leli livumele ukuthengisela eSudan omakhale kukhwini abanjengama smartphones lama computers. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu beSudan benelise ukukhulumisana labanye phakathi laphandle kwelizwe ngabahlangana lakho empilweni. Okusanda kwenziwa nguhulumende weSudan othethe ngodlame imitshina yamaphephandaba alitshumi lanhlanu wenza kuqakatheke ukuvumela amakampani eMelika ukuthi athengisele eleSudan omakhalekhukhwini laba lama-computers. Ubudlelwane obutsha lobu buzakwenza ukuthi amakampani afuna ukuthengisela omakhalekhukhwini lama-computers kweleSudan bangaceli imvumo yokwenza lokhu kunhlangothi zikahulumente ezithi i-Treasury Department kanye le-Department of Commerce. Elemelika lizimisele ukudlelana leSudan kwezokulima, ezokudla nokunye okuchiyeneyo.
This new general license will promote greater communication among our people and the global community. These changes will give Sudanese students, entrepreneurs, business people, journalists, civic leaders, and others better access to the telecommunications tools they need to study, create, and grow, and serve their communities.
Sesisebenzelane leSudan okwesikhathi eside kwezemfundo, ezenotho, ezamasiko lokunye. Wonke lokhu esikwenzayo kukhangelelwe ukunceda izifundi, osomabhizimusi, intathelizindaba, abenhlanganiso ezizimele zodwa ukubavulela amathuba amahle ngokusebenzisa omakhalekhukhwini lama-computers ukwenzela ukuthi baguqule impilo yabo.
Lo ngumbiko eliwethulelwe nguhulumende weMelika. Isimo kwezomnotho, indaba zokungezisisani kwezemacansini kanye lokungakhulumisani kwezithandani labashadileyo kuhle ngezinye zenkinga esezibangela ukuqansa kwenani lokuhlukuluzana lokubulalana phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu abesifazane. Abanye babo begcina belahlekelwa ngumphefumulo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Iqembu lamantombazane athatha izifundo zokuhlabela lokuchaya iziginci esikolo somculo eseCollege of Music eseHarare belibasuzulu obebuthene eBook Cafe kweminye imibuthano eqoqwe ngabaqhuba imikhankaso yokuqeda ukuhlukuluzwa kwabesifazane labesilisa owe 1 billion rising revolution lapho amazwe omhlaba ephatheke kunhlelo ezijiyeneyo ngalolu suku lwamhla ka 14 Nhlolanja. Umkhankaso lo owe 1 billion rising revolution wenziwe phansi kwesihloko esithi Drum, Dance, Rise, kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo ukutholisa uzulu imibiko engaphathisa ukubona ububi bokuhlukuluzana lokungenziwa ngumuntu nxa ethe wacatshulwa ngaphandle kokusebenzisa induku lomqwayi. Unkosikazi Sekayichibowa wasemzini weChitungwiza uthi inkinga enkulu eyabangela ukuchitheka komtshado wakhe ludaba lwemali, ngoba owangakwakhe obe ngumpondo kayintshintshwa engumuntu owayelomkhuba ukuthi nguye oyefuna ukwenza yonke into kusukela ekuthengeni isawuto kuyefika lasesithebeni.
Ngihlukana nomyeni wami wokuqala sibanga isichebo. Pho nxa usuza kuya lesichebo ngo-10 ebusuku kuhle lokho. Ikuhlukuluza omunye wakho yiko okuvame kakhulu lapha emzini.
Unkosazana Thobeka Chinyerere ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso ngemidlalo yedrama ukubonisa ububi bokuhlukuluzana phakathi kwabesilisa labesifazane.
Bayadakwa kakhulu, that's why bayashaya, because siyabona ukuthi most madoda bayashaya ukudlula abafazi because bayadakwa, bayaphuza izinto lezi laba amazedi namababronko, that's why bayenza izinto zinjalo.
Lo daba lokuswela imali ngendaba yokuswela imisebenzi amankampani valwa, unkosazana Chinyerere uthi ngokunye osekusenza kube lokuxabana lapha ekhaya ngoba umangoyezela leziko.
Abaningi abahambi emsebenzini and uyazi khona endlini bathi sifuna imali yesinkwa, sifuna imali yeti, and manje maybe bafila as if thina abafazi sithi we are inferior, asinamali. It's good kut abantu bahambe esikolweni, it's good abantu bazivisisane endlini kuthi lo akanayo imali, lo unayo, so manje we can balance.
Lumbono wesimo esibi kwezemali amankampani valwa abantu bephelelwa imisebenzi, umnumzana Jeff Moyo wasemzini weWesley uthi yiyo inkinga enkulu ebangela uhlukuluzana kwabantu abanye bephetha sebelahlekelwe impilo. Umoyo uthi umsebenzi wezandla yikuba zadalelwa ukusebenzela imuli, hathi ukulwa njengalokho osekubonakala kulezinsuku.
Omama lobobaba mabehlangana lenkinga ngithi kubo kumele bakhulumilane, bengasebenzisi izandla, bengachayani. Mabengakwanisa ukukhulumisana badinge iphela i-counseling ukuthi balungisane izinto zihambe kahle kahle. I-solution iyatholakala mabantu bekhulumisana.
Istudio 7 ikhulumisane njalo loZulu ophatheke emkhosini munye ngesikhathi ususenzelwa e-Book Cafe. Uqale isithunguza ekuseni kwangkhona okubalisa umqondisi womanyano wenhlanganiso esebenzelana labontanga we-Young Voices Network, umnumzana Tayiwona Tsanangurai. Ungomunye wabobaba uTsanangurai okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane ngenxa yezihlakalo azibona ekhula phakathi kukayise lonina angazikhwabithiyo.
Growing up, I've always seen that the relationship between my father and mother, that's just how unequal the relationship was.
Ukhula kwami konke ngakunanzelela ukuba bokungela budlelwano obuhle phakathi kukamama lobaba. Ngakubona njalo ukuba umama nguye owayesebenza kanzi, njalo nginguye enguye lamhlanje ngenxa yakhe. Njalo sengakunanzelela ukuba siphile emphakathini ongalinganisi amathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Imbiko ngethi phakathi kwabesifazane abathathu oyedwa wabo eke wahlangana lodubo lokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo. Kungakho waqalwa ngomnyaka 2013 lumkhankaso we-1 billion Rising Revolution ukubonisa uZulu phezu kobubi bokuhlukuluzana kakhulukazi abesifazane labesilisa. Ugqitshwe ngendlela yokulibazisa uZulu ebalisa imiculo, imbongi kanye lemidlalo yokulingisa eyedrama elemfundiso ekhuza uZulu phezu kobubi bokuhlukuluzana phakathi kwabesilisa labesifazane. Mele Studio 7, ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Loke ukubelukuludaba onokuthakazelela i-1 billion march yabesifazane okungumkhosi owenziwe kumaviki amabili edluleyo obhathelane le-gender based violence.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Ngempela was a Friday. Kuli viki kuhlelo lwethu ole was a Friday. Silethulela ingxoxo intatheli zindaba ye Studio 7 uJoseph Njanji ayenze lombo Mahawks, yenake ongumculi ophinde njalo abe ngumlingisi wemidlalo kamabonakude.
Afrika mahle liyazazi liyazazi na thakazomuhle
Igama elithi Mboma Hawks lisematheni kaZulu olandela ezemidlalo yokuzilibazisa edolobheni lakobulawayo kulezi nsuku njengoba engomunye walabo abazama ukuphakamisa ezemidlalo kontuthu ziyathunqa. Lusisiwe leminyaka engamashumi amabili lesikhombisa yokuzalwa utholakala kwezomculo ezokulingisa aphinda njalo yabe ngumphathi wenhlelo ezehlukeneyo ezigoqela eziphuma kumabonakude kanye lezenzelwa endaweni ezithile.
Isango yami yokuqala called 1-2-2. 1-2-2, I needed something that was relevant to where I come from, so that's the reason why we called it 1-2-3. We wanted to know what the bomb banging at least when my lalele otherwise would die and I want to know about 1-2-2 lava.
Igama elithi Mboma Hawks lisuka egameni lakhe lokuzalwa elithi Mbonisi Mahonondo, njalo uqale ukwenza ezemidlalo ngesikhathi efunda imfundo yaphezulu ezikola ezigoqela eseminda high school kanye lase-Evelyn High. Isintu sithi ikhula lamanono ayo yikho uthando lokwenza ezemidlalo luyale lokhu lukhona kumbo. Wathi ngesikhathi ehlala elizweni le-South Africa wangena esikolo esifundisa abalingisi wangezelela ulwazi lwakhe. Ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe uqhubekele phambili esenza okuphathelene lezemidlalo, njalo nyakenye wenelise ukucindezela ingoma ethiwa kwantuthu esebenza ndawonye lobukhosi Magabu owaziwa ngebizo lomsebenzi elithiwa nguLove D. Bobabili uMbo loLove D babambisane lomculi uXmile bacindezela ingoma ethiwa Ngibambe.
Story about Chahal and Tombi. Suppose we are no more in Tombi, or our west, that the one more chef, but also the Atai. Uyilapha ozongoma ongoma ngamanga ongibhada ngethukela kodwa ongiqambela amanga osithi uyangithanda wena ufuna ukungicela ufuna ukudlala ngami.
Nango-ke uMboma Hawks ephuma enkundleni ngayo ingoma yakhe lo X-Mile ethi Ngibambe.
X-Mile. This is Mboma Hawks and Humbly Love the deep for dance, deep for drums.
Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
I'm liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind. Yeah, you're moving so nice and you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you out and I'm taking you home. Oh, yeah. Oh, yeah. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you out and I'm taking you home. Oh, yeah. Oh, yeah.
Umnandi lapho esiphiwa ngintombazana lo uMabo Makox ugcoba uhlelo lethu sikhangele ebezikhokhela umongameli Mgabe ufike eVictoria Falls lamhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa. amapholisa namhlanje ayalele inhlanganiso elela ilungelo likazulu ye-Zim Rights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leshitungwiza esebenzisa umthetho weposa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah, kodwa lingakhohlwa lingayikhatshana ngoba uhlelo lwethu olwe-Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje.